abamela izihambi labo bathi ukwezwa kwalomthelo kuza kwenza ukuhamba elizweni kube nzima ngesikhathi sekhefu lamaqhawe njalo kuvele kuzalandelwa ukukhwezwa kwentengo yempahla lento yonke elizweni. Ukukhwezwa komthelo omgwaqo otheliswa abatshayela izimota sikhathi sonke bengena lo babephuma isabelo sinye ngasinye kwethulwe ngumphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lapho esethula umbiko wendleko zikahulumende owe-midterm fiscal policy. Umthelo wemota ezincane usuke kumadola amabili usiya kumadola alitshumi ukuthi wamakhombi athwala abantu okade ungamadola amathathu ukhweze waya kwalitshumi lanhlanu ukuthi wamabhasi okade ungamadola amahlanu ukhweze waya kwangamatshumi amabili. Isikhulumeli senhlanganiso yemela izihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS esigabeni seMathebeleland umnumzana Norbert Mafu uthi lokhu kuzangezela indleko zabanini bamabhasi abazabanjwa amandla ukudlulisela leyo ndleko kuzihambi.
Kusiphambanisile sibi kakhulu besingakukhangelelanga. Ngakho-ke uzafumana ukuthi ukukhwela kwama-tollgate kuyabandezela kuntengo yezihambi ngoba abanikazi bamabhasi bazakhweza intengo leyo.
UMafu uxwayise uhulumende ukuthi akhulumisane nenhlangothi zonke eziphatheke kumsebenzi ayabe cabange ukuthi akhweze imithelo. Ukukhwezwa komthelo wentuba zama-tollgate kuzahle kubambe ngamandla abamabhasi ukuthi labo bakhweze inhlawulo zokugada ikakhulu ngesikhathi sikhangele ikhefu lokukhumbula amaqhawe ele Heroes Day ngempela viki ezayo. Amabhasi asuka eHarare elubhekise koBulawayo namhlanje abebiza inhlawulo yokugada engamadola alikhulu lamatshumi amathathu i-130 isuka kumadola ngamatshumi ayisishiyagalombili i-$80. Unkosikazi Sikhangele Tshuma uthi linhlawulo izakwenza ukuhamba ngesikhathi sekhefu kube nzima.
Uhamba athesant it's going to be a disaster vele kuzaba i-disaster. Khangela intengo zangkhona sezikhwelile athe songifuna ukuya ngikhaya mfunke uyafika nje endlini lami-ke ngibabulise but how can I say hi indaba zamabhasi angkhona sezikhwelile.
Kunjalo nje izihambi zasemadolobheni lazo zikhathele ngokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota osokubangele ukuthi inhlawulo yokugada amakhombi layo iqonge. Kodwa uhulumende usethembise ukuthi uza kwengezela amabhasi enkampani yeZupco wona azathwala uZulu ngentengo ephansi. Umnumzana Leopold Mnende uthe uhulumende kufanele angezelele amabhasi eZupco kuzo zonke indawo ikakhulu ngesikhathi sekhefu elizayo.
Thina sikhala ngokuthi amaZupco bus thina endaweni lapho esihlala khona singaboni iZupco ka-1 amaZupco nawathiwa akunamaZupco amatsha abuyile kodwa siwabona.
Uhulumende uphakathi kohlelo lokuletha amabhasi afika amakhulu amathathu azathala uZulu emadolobheni kanye lasemaphandleni njengendlela yokuvikela uZulu kunhlawulo eziphezulu. Ngeviki edluleyo umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ukuqala ukusebenza kwamabhasi angamatshumi amane lasikhombisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.